Kuyinto eluhlazo kakhulu le emehleleyo kodwa uyinxusile uyimemile wayibiza ukuthi kayize kuye. Icala lale alethesiweyo abamthole ukuthi ufanele alethiswe ngalokho okuthiwa yikuyimpeacher yinto efanele kakhulu ngendlela aziphatha ngakhona. Nguye futhi owajojozela abantu abahamba bayangena ku-Capitol Building besiyamisa lokho kufanele kwenziwe ngokomthetho le-constitution yeMelika. Ngakho ke icala abamphelona liqondile kakhulu njalo lizaba yinto embi ekuphileni kwakhe impilo yakhe yonke. Usengenile kuhistory yeMelika ukuthi akekho omunye upresident owayimpeachwa kabili, nguye yedwa.
Abanye kubandla likaTrump bathi akukho emthethweni ukuthi icala leli lithoniswe yena esesukile embusweni. Bathi ukuphuma kwakhe esihlalweni yikuphela kwecala. Uthini ngalokho?
Ama-Republicans akwazi ukuthi akukhuluma yasiloqiniso, batshela abantu ipolitiki ngokuba umthetho wabo bewazi. Bayakwazi ukuthi kakusho lutho ukuthi umuntu owetheswe icala usephumile esihlalweni. Ngangabe umuntu engene endaweni mhlawumbe ngokungekho emthethweni okuthiwa yi-trespassing, angaze aphume lowo muntu nxa ephume umthetho evele setheswe icala, akutsho ukuthi kasathonisiswa, uyathonisiswa. Kanti ke futhi ungakhangela ku-history yeMelika, kulo jaji owa impeachwa wetheswa icala le corruption lenkohlakalo lanxa wayese waphuma esihlalweni, akutsho lutho lokho. Uyatholakala le cala abesevinjwa ukuthi abuye angene njalo okhethweni kumba bambe isikhundla esithile kumbe agwetshwe ukuthathelwa inzuzo yonke ayizuze esingathi ipensheni lama benefits. So akutsho lutho ukuthi uimpeachwe esehamba, uyaimpeachwa abuya thonisiswe lanxa esephumile, kuyavuma lokho.
Iziphathamandla zebutho sibone sisethula umbiko kulandela udlakela, zisithi zisekela isisekelo sombuso, ngokunjalo zithi uBiden nguye ozafungiswa ukuba ngumongameli omutsha lanxa nje uTrump yelokhu esala ukuthi wanqotshwa. Uthini ngalokho?
Incwadi yamakomandazi abaphathi bamabutho okuthiwa i-Joint Chiefs yaseMelika inhle kakhulu, iyisifundiso emasotsheni wonke amakhulu akhona emhlabeni kunye laseZimbabwe ukuthi kulandelwa umthetho le-constitution kuphela, hayi obusayo.